Bulawayo, and maybe if the city fathers and the committee siphatheka in terms of ukuthi i-health committee iyo spearheada ikho i-health department ye-council ukuthi kubone ukuthi abantu i-program le ihamba ngendlela in terms from kuqalisa ukugcina ama-injections kusiya ku-strategy ukuthi abaqalayo ukuhlatshwa i-vaccination yakhona ngobani, like the health workers kusehla kubuya phansi. As ama-councillors sinama-task force committees afonywayo ngendaba ye-COVID yona leyo, okungangokuthi kulama-awareness aqhutshwayo ukuthi abantu bezithathe njani during this pandemic ye-COVID-19. And also kathesi also kukhona abantu sebeqalisile ukugqugquzela lokunikezwa ama-awareness ngokuthi sele ama-vaccine lawa asekhona asezaba khona ukuthi ayehle aye ebantwini. So as councillors sihambisa nje imbiko eyehlukeneyo sisebenza lamanye ama-committees esilawo, like I said ama-task force committees akhona wonke ama-wards ngongu-29. So sibambisana nje from ku-health department kanye lama-councillors wonke jikelelako i-council.
Sikhuluma nje esingathi yiwo umbiko omqoka kumbe izixwayiso ezimqoka elizithulela abantu yiziphi?
Okay, kathesi indaba ezimqoka esikhuluma ngazo in terms of umkhuhlane lo esikhuluma ngawo, sigqugquzela abantu ukuthi bagqoke ama-mask abo. They have to put their mask properly, bawagqoke kuhle, hayi ukuthi bawagqoke halfway. Observe social distance and also lokuthi benanzelele ukuthi ama-gatherings wona lawa lokhu engavunyelwa ukugeza izandla khona lokho sivele sikugqugquzela esikhathini esiningi. Kathesi sasihlanganisa lokuthi ma ama-injections lawa esebuya esisiya ebantwini, siyazi ukuthi kulezinto eziningi ezikhulunywayo through i-social media, positive things lezinye ezi-negative. So abantu sibakhuthaza ukuthi abantu kabathathe lokuthi bazilungiselele ukuthi nxa sokubuya kibo ukuthi bezohlatshwa, abantu bengethuki, bangabi nama-negative thoughts, but babekwazi ukuthi i-vaccination bekhona ilande ukuzosiza impilo zethu njengoBulawayo, njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.